Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNtulikazi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bethuswa yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini.
Bathole amagabha avuzayo abathenga bethengisa impahla abantu bafumbathisa abezomthetho ngesikhathi ilizwe lizama ukuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19.
Abantu abasinika ama-problems yiwo bona lawo kuthiwa ngamapholisa lamasosha. Labo makhokho baba yibo kumele benze iphisi bezosikhangela.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula 2,434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Usubulele abangamathumi amathathu lane 34. Uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abedlula amakhulu amahlanu 518 sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kubikwa ukuthi umemetheka okwethusayo umkhuhlane lo emalokitshini akuqela eleCountry Park, eNkulumane, Makoko West, emganwini lezinye indawo koBulawayo. Isibhedlela seParelenyatwa Group of Hospital City kulezisebenzi ezingamachumi ayisikhombisa 70 esizihlolwe zatholakala zilegciwane le-COVID-19. Sithi kulabantu abaningi abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo abangaveli endaweni ezaziwayo ukuthi kulomkhuhlane we-coronavirus. Kusenjalo kulabodokotela abambalwa, abongi labongikazi abedlula ikhulu asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 koBulawayo. Udaba olufanayo, uhlangothi lwezemfundo lubika ukuthi luzaqhubekela phambili ngezifundo zabantwana emsakazweni kweZimbabwe Broadcasting Corporation kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Izifundo lezi ngezika grade 1 kusiya ku grade 7. Abantu bathi benza okujeneyo ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Isaac Mpofu uthi kumele abantu balandele isiqondiso zohlelo lo-lockdown.
Into enhle ukungena ezindlini abantu silalele lokho kuthiwo ngumthetho ukuthi abantu bahlale ezindlini bageze izandla lokufutha kuyasiza.
Umnumzana Kanathi Ngulube uthi uzinceda ngokusebenzisa umuthi wesintu.
Mina ngiyafutha, ngisho ukuthi ngiyagquma or ngiyastima umhlokunye angikwazi, kodwa kukhona engadini yami lapha eduze ngiyagquma, ngidle futhi ukudla okushisayo, phuze lamanzi achisayo, ngigeze ngamanzi achisa kakhulu, futhi angichobachoba ngihambe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mofati Ncube ohlala ePlumtree.
Engibonayo ngendlela okwenzeka ngakhona indaba ye-COVID leyi, eyi iyahlupha kakhulu. Njengoba ikakhulu elizweni lakithi vela asila i-healthy ayikho, kufana ukuthi izinto zesibhedlela vela zikho amaphilisi awekho, abantu abaqine esintwini kakhulu, basebenzisa imithi yesintu, baphalaze bagqume ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane lo nomba bafica ungabi lamandla phezu kwabo. Yabo, into engiyiqinisayo kakhulu yiyo leyo esintu, ukuthi abazali bethu sebenzisani amakhambi esintu, imithi yesintu, liphephe engozini lekhona. Asina ngenye indlela ngoba ugovernment uhulumende kufana ukuthi asila.
Unumzana Alec Nyati ucizelela isithi kumele abantu balandele okwethulwa nguhulumende.
Ukuzivikela kulesifo ukugqoka ifaka imask uma ungena abantu abaningi, nogeza izandla izikhathi zonke, ne social distancing kuphela into esingenziwa yithi uze sikhuseleke. Silandele yonke imilayo esitshelwa ngabe health WHO kuphela yikho kungasiza ukuthi sizivikele sifo.
Kunabanye njalo abakhala ngokuswelakala kwemali elizweni leZimbabwe abathi kwenza abantu bathwale nzima. Omunye wabo ngofisi ukuthi sisebenzise isibongo sakhe sakomaduma.
Kusukela i-government nge-lockdown laphana esisithi abantu basebenzise i-forex, whether i-rand or what, impilo isinzima ebantwini. Njengoba sekule auction sale ye-foreign currency, sekwavalwa lokhu kunjani ukubhena imali. Kabayivale yona la irandi laka-US dollars ukuthi ithengiswe, because lapha esihlala khona kungabe ngapha ufuna anything, abantu abasafuni izimdola. So sesiswele ukuthi nabantu baphile njani, including ama-pensioners, labantu kazana, lalaba abantu nabaku-lockdown abamiswayo imisebenzi, sebephila nzima because kabaholi and amakhampani kasiniki ini i-foreign currency. I think this is the right time ukuthi i-government ini i-suspend ukusebenziswa kwe-forex konke lokhu, because sekuthwalise nzima abantu, abantu abasakwazi ukuthi baphile bethi, because imali engangama-$2 amakhoyini noma ufuna ukuthenga ngayo bala bathi lapha abahoda khona laba abathengisa amatomatisi kabayivumi, which is clear ukuthi ningabayivumi ngenxa yokuthi nibona labo ungathenga kibo sebethenga i-foreign currency.
Umnumzana Matema ohlala enkayi uthi uNkulunkulu nguye ozahlenga abantu kumkhuhlane we-COVID-19.
Baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. Kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla. Laye okuleliya lakulokuleliya kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka, sikhulekele umkhuhlane i-corona phela. Ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona, uNkulunkulu ukhona kulethayo. Khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana, abantu sebebhizi enkanukweni zomhlaba. Ungaya lapho kugidwa khona amakatali, ufica kungalandawo, uye emabhoreni kakulandawo, ubusukhangela-ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo. Kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyana uNkulunkulu kakuthandi. Sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emikhulu kakhulu.
Usikhuqa mfundo Solangwenya osebenza empilo uthi abantu kumele balandele abakutshelwa nguhulumende.
Ukuthi abantu behlale phansi khonokho esiyabe sikukhuluma likuzwa kubani ukuthenga ubalithi lilalele ngesabela ingozi ebuyayo. Xa bengazange langilalela abantu bakithi
aphila. Baningi abantu kwele Zimbabwe abathi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi, ukudla lokunye okwenza kube nzima ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abathenga bethengisa impahla kobulawayo abathi amapholisa, amasosha labanye abagcina umthetho kuleli dolobho babathwalise nzima ngokucela imali yokufumbathiswa. UBathabile Masuku usethulela lolo daba.
Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngama police la masocha labo makhokho baba yibo kumele benze peace bezosikhangela ibabe besibopha kodwa kusibopha kangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa bahambe be collect izimali sibhadala everyday ama 10 bond ukuthi sithengise siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto bebaleke bengena lazo ehall kosekusile befuna ukuthi sibalandele siyabadiza xa uthi abanika ibond bayala bathi bafuna imali ethengayo bayabe sithi bafuna i-forex so asikwazi ukuthi siphilele ngapi asisebenzi thina eZimbabwe i-interest yethu esiyizuzayo yiyo yona le esesidiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokhoba mthembe imali esibanika yona thina sibili sebekhola imali edlula ipheyi yabo
unkosikazi Nomsa Ntini uvumelana laye
akula misebenzi akulani loba ingaze kuthweka kula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu ngoba nizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda ngiphenduke enqambi yalapha ngithengisa iprofit yami yonke nginike omakhokhoba ngiyadiza omakhokhoba ngiyadiza amapholisa ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa njalo nxa kuthiwa iblack market thina nxa kuyikuthi kuthiwa iblack market ngakhangela phandle ikakhulu phandle thina sithengisa vele we are cheaper than ema shops lati sebe sizama ukuthi siphile so ayisiyo black market lati sebe sizama ukuthi siphilisane abathengayo labo bephile lati esithengisayo siphile
umnumzana Michael Ndiweni umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa
amapolisa amasipala angahlukumeza abantu abasebenzayo lokho asezikufihle ukuthi into embi kuyinto ehlukumeza ilungelo loluntu sisazi ukuthi isekelo sombuso sithiswana isizana seZimbabwe sitelwe ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona kodwa ke uhulumende wesabelo kulawa city council lamanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka izinto abantu bengabe behlukuluzwa ngokunakana kwethu sithi Bulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho angaze bahlukuluzwe khona kube indawo ezilama-toilet ezilamanzi ezihlanzekileyo indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babethengisela emoyeni betshaywa luthuli
ukhansila Mlando Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown
isikhathi esinzima salaba bantu abathengisayo ngoba thina njengomunicipal sasesibalungisele indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala ezinye zezindlela ezifunakalayo ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID but phakathi kwevikile edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letters abo lawo manje asazi ukuthi kuzothiwani
uhulumende okwamanje uvale ngci elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngimele i-Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku
kasenelisanga ukhuluma lamapholisa lamasosha ngodaba lolu
singesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane isibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezilijumi lesithupha 16 million abahlolwa batholakala bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele phakathi kwenani leli sokwabhubha abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 645,000 isidumbu sikajohn lewis obekudalele i-house of representatives sikhangelwe ukuthi namhla sizahanjiswa ebholorhweni ele-edmund peters bridge eselma e-alabama lapho atshaya khona kabuhlungu ngamapholisa ngesikhathi etshengisela labanye bakhe bagoqela umuyi umartin luther king jr bekhonana ngokubandlululwa kwabantu abansundu kwele melika okwamanje sike sizwe ezamasiko njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lwabalamu silonkosikazi sakhile liline umadube lo mnumzana mnqondobanzi magonya
umlamu ulendima yokuthi angaba ngumlamu oraiht oyakhaya esitabele indima yokuthi aba ngumlamo ochithizayo odilizayo ongavumbiwe umuzi kusokadade wabo. So umlamo kazi lo mlamo right, lo mlamo ngekho right.
Kunjalo baba Magoni.
Enqamba mbibili laphuma uchako. Akekho umfazi ole ndoda straight ongakutshela ukuthi engakwemukela lokhu. Kodwa nxa sokumqondile Dube, yazi into enhle ngabantu abangabafazi. Into enhle umuntu ongumfazi ukuthi uyakuqonda mpu abe ngusolobhoni. Nxa sokumficile, nxa sokumficile esebhekane lakho, abadila lakho ngenye indlela ukuthi la ukuyakwethusa. Kuhle ukuthi nxa uyindoda uhlezi lomnawo kankosikazi wakho. Umhloniphe yena lo mntwana lo ohlezi laye. Ngoba ukuhlonipha umntwana lo ohlezi laye kutshengisela ukuhlonipha udade wabo. Hlonipha udade, yazi akula nto ebuhlungu Dube njengokubona umuntu wesintwana owesifazana odelelwa ngumkakhe ngezindlela esiyasikubone kwezinye indawo. Kubuhlungu kakhulu lokhu yami. Uzwa ukuthi kambe kungudade wethu enziwa sho ngangizwa njani. Kungangcono ukukhulumisane naye. Uza kubonela icebo yena.
Ye, khonapho-ke baDube uza kubonela icebo yena. Ungalibona icebo leli?
Eqinisweni ukuthi ma vele sibambe wathi uyabambe ivele laphuma uchapho. Uma inini lo singakhulumisana sibe sivumelane ukuthi orayithi njengoba usungene emzini wami asithi sihlale sonke lapha. Inhlonipho vele yabe ingasekho.
Xa ungcono ukuthi ebamba phandle ngale ivele kumba libambe ngapha endlini umlamo ongcono kuphi?
Iproblem nxa ethe walibamba phandle. Phandle kungcono ngoba ngiyabe ngingasoze ngibe lo muntu engimbona nsuku zonke endlini engitshela ukuthi lapha phela nginalawe sesilanda umuntu oyedwa. Kumba akwanise ukukhuluma okuyinkulumo okuthi kumba akutshelele ukuthi umvela thengelwa lokhu okuzake kulokhu kukuhlukuluza khona apha ekhaya ngokuthi umlamo ustaki la ivela kula lapho uzamisa khona umntakamama wakho. But ma ethe wakwenza egangeni njengba ngangatsho ekuqaleni ukuthi ungakwenza egangeni ngingaboni ningabi umuntu lwane engabi seduze kwami ukuthi uyandihlukuluza. Hhayi angisoze ngibe lenkinga lapho kodwa ayikhona ekhaya engihlala yilo enza bemvuka nsuku zonke ngimbona ngilibona noma selikhamini ibele leyo lapho umchafo vele lizabe lokhu esiba lona ungangihlukuluza kakhulu. So hhayi umlamo hhayi angimfuni eduze kwami.
Baba Magoni amafishane khonapho.
Hhayi asingobani kambe thina Mthembu thina silawulwa yibo mama ukuze kube nokuthula ngikhaya. Yibo abantu okumele ukuthi sibalalele ngoba ungamethulela kuhle sibili udaba lwakho uyakunika sibili icebo elingakwenza ukuthi iproblem yakho leyolayo ilungiseke.
Hayi-ke abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Siphetha lapha-ke udaba lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilo baba umnqondo obanzi Magonya, lo mama usakhile Liline uMadube. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo ukhathaza njani abasakhulayo elizweni? Ake sizweni umbono kaMgcini Dladla.
Oqala yelibelela msakazi. Bastudio 7 lonke izobungelela abalaleli. Bastudio 7 isithi njani impilo? Hayi umkhuhlane lo badala hayi. Wena wakho kumele uzivikele ulandele imithetho echoyo. Ugqoke imaski. Uhlala ugeza sonke isikhathi, uhlala ugeza kumanzele alesepha nxa ungela isanitizer yakhona. Mina ngihlala ngigeza ukuthi ngizivikele njalo kangene egrupini kangihlangani nabantu abaningi. Nabona abantu abaningi ngiyaphambuka ukuthi umkhuhlane uyabulala. Njalo noma ngingena eshophu kumele ngifake imaski yakhona ngomthetho ukuthi ngizivikele.
Hayi siyabonga Mgcini ngombono wakho. Asizweni umbono kaLaxon Tshabuza, yena okhathazekile kakhulu ngohlelo lwe-lockdown.
Igama lami uLaxon Tshabuza. Izinto ezisuke zisidide kakhulu njengentsha kulele lakithi izwe ukuthi suka bese siyahlukumezeka ngalesi sikhathi esikiso ese-lockdown. Akula muntu ovunyelwe ukuthi ahambahambe umbenenzela. So ezinye zezinto ezihluphayo ukuthi kusekhona abantu ababuyayo bevela endawo ezinjengakubo Goli nakubo Botswana. So ngoba laba bantu ngithanda ukwazi ukuthi bangena kuphi njalo baphuma kuphi leso sikhathi besiza lapha ezweni, ngoba yibona ababa nomthelela ukubhebhetheka kwaleli gciwane kwale coronavirus ebakhona ebantwini. So ufuna ukwazi ukuthi laba bantu bona bahamba bangena bephuma nje elizweni bahamba kuphi, ngoba ilizwe liku-lockdown izinto zonke zivaliwe.
Siyabonga Lakson Tshabuza ngombono wakho. Sesigqiba uhlelo ngombono ka-Oscar Mbongeni Ndlovu. Yena othi umkhuhlane lo wenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi.
Ya, igama lami ngu-Oscar Mbongeni Ndlovu. Into engikhathaza kakhulu ngale COVID-19 man, imisebenzi ayisekho. Hayi, le nto le iyasihlukumeza kakhulu. Singamayuthi nje sihleli nje ezindlini sivalelekile, asazi ukuba sibheke kuphi. Hayi, le nto le iyasikhathaza nje singamayuthi nathi.
Hayi, siyabonga Oscar ngombono wakho. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumezela umbono wakho ngalolu daba ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso esesihluwe nguMangoyi. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we-Studio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho ungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelo kwalamhla olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle, Zimbabwe muhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sikhangele ezokholo lwesiKristu okwamanje.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngilibingelele njalo ngesonto yanamhlanje bazalwane abathandekayo abantwana benkosi enkulu. Nxa likhumbula kulela iviki sakhuluma ngokubulawa indaba ka-Israyeli, uNkulunkulu wabezwa abanakekela. Namhlanje siza ke sikhangele indaba ehambelana layona leyo esiyithola encwadini ka-Exodus njalo isahluko sesithathu. Sizabala kusukela evesini lesibili sisiya kuma kwelesihlanu. Lapha okulesihloko sendaba esithi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo, verse 2. Kwabonakala kwingilosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka bheka isihlahla savutha umlilo, keba isihlahla siphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambukeke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu kuba isihlahla sishingani. UNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Zihlobo ezithandekileyo, uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi. Esizwile kububula kwabantu bakwa-Israyeli kuthiwa nase enye indoda enguMose isiyawulusa izimvu, yabona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Inhliziyo yakhe yathi kaphambuke abone, ngoba aluba uMose kazange aphambuke wayengasoze azi kumbe azwe lelizwi likaNkulunkulu leli lakhuluma kuye. Abantu abaningi siyabona izinto nje siqhubeke sihamba siya phambili, kasimi siphambuke sikhangelisise ukuthi kambe yini leyo eyenzakalayo. UMose waphambuka ebona isihlahla sisisha kodwa singapheli. Wathi uyasondela kwathi wakhumula imbatata zakho enyaweni zakho ngoba umhlabathi omi ungcwele. Yini uMose kwathi wakhuphe imbatata? Kuyikuthi ke lelo nyathela mbe sicalo sigqokileyo sinyathela izinto eziningi ezihlanzekileyo lezingcolileyo. Yikho kwathiwa uMose kakhuphe izicathulo lezo ngoba lapha emikhona umhlaba umhlabathi ongcwele. Izicalo zikaMose singaziphanisa le nhliziyo zethu zigcwele izinto ezimbi ezingafanelanga ukubana sime phambi kukaNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu engakhulumi lathi ngoba nathi asikhumuli imbatata enyaweni zethu. Kasibhekisisa sihlolisise ukuthi kambe uNkulunkulu uthini. UNkulunkulu wakhuluma ke ngelizwi elaphuma esihlahleni sasisitsha singapheli. Waphambuka uMose, phambuka lawe uzihlole inhliziyo yakho uyihlambulule. Baningi abantu uNkulunkulu vele kangizwa indaba evumela ububi emhlabeni. Ovumela ububi emhlabeni asoNkulunkulu ngokungananzeleliyo ngoba na inhliziyo yakho utshela ukuthi iqhubeka uhambe usiyaphambili. Kawuphambuki ukuthi ukhangele usondele kuNkulunkulu uhlanze uhlambe inhliziyo yakho. UNkulunkulu akhulume lawe kube yisimanga kusinde abaningi. Nangu uMose uthi yena uMose ke ngibona ukuthi kanti wenzakalani. UNkulunkulu uthi ungasondeli lapha khumla izicathalo zakho ezinyaweni zakho. Asihlanzenini inhliziyo zethu sizenze zibe msulwa. Eqinisweni uNkulunkulu uzakhuluma kithi. Xa wakhuluma kuMose esihlahleni esivuthayo lakuwe angakhuluma ngendlela ezijiyeneyo. Yithi esingalenzi lokho okufunwa uNkulunkulu sizenzela okwamakhanda ethu. Phambuka ubone ukuthi uNkulunkulu uthini. Izibonakaliso zigcwele. UNkulunkulu asizeke sikhuleke sithi baba vula amehlo ethu sikhumule imbatata ukhulume kithi. NgoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kosintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu Jareli Dala Ntukameli Nkomo.
Sasho kanjalo zikamlungisa umqondiso wekwekumadla elandwini tentombazana nzala phansi eshotshe sigodeda tamtshenangani mafuna ukwazi ngaphansi kwayindwini tategulu ngizala inyokane lwehlazane isitha sikanoma bani simayeda njengelanga umanikela ngovoicemail ethenza khe maqede zehle ihlati ngukhupho ongahlala enkukhwini ukhupho ahlala enyeni ohlala kuyo njengoma etenyela amavukani phansi wase-GP yizo lezi engizithola kusiwatshana endlotshani phansi amasteni kwadeni umthakati ngizoshomphelele lapho wangani wanthanda ukukhuluma salibonani emsakazweni salibonani kizo zonke izindawo lapho kufikelela khona umsakazo. Obingelelayo ngumbonisi insizwe ezala lapha eCholocho eDadamjena lapha engikhulele khona emculweni ngumlungisi ngiqale ukucula ngo-2019 emculweni ngicula uMaskandi. Ingoma zimnandi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunengoma zosizi, kunengoma zobusizwa, kunengoma ezakhayo, ingoma nje ezinomlayezo. Kule ngoma ethi wesihle ngani yami ukuba hlonipha abantu abadala kunawe. Tracking a tracking nje ziyehlukana nje kunengoma yosizi kunengoma yobusizwa kunengoma kanjalo eziyakhayo nje ezikhuluma kakhulu mhlawumbe ngathi nentsha nengoma nje ezinye eziduduzayo. Ngiyabonga kiwonke umuntu olalele umsakazo ngalesi sikhathi. Sihlaleni ezindlini, silaleleni umthetho we-COVID-19 njengoba sesiphila kulomhlaba onzima. Gezeni izandla, sisanitizeni nama-social distance ukwenzela ukuthi lungaqheli ubhubhane, sifakeni nama-mask. Sihlaleni ezindlini, ngiyabonga.
lo ngumculo kaMlungisi odabuka eJolojo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2434 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa ngo-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.